So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabiwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, utsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza kwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kaMui uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla leZanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezijiyeneyo emabhawa alelo lizwe ngabawathi ngama-tavern. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizwile ukuthi kuye kwadubuleka abantu abane bashona Pietermaritzburg abanye abayisitshiyagalombili basala belimele kwase ukuthi ngasesoweto Orlando East kwadubuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu kwabe sokushone abalishumi nane kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu ngoba sizwe ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maziphakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo esoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacashangelwa ukuthi yibo abayenzele esihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje kusulela kuzo kubo bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole. Kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise singazi ukuthi injongo kungaba yini kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimpi zabantu kumatekisi kumbe yini kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye leze lizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbrow eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okunengi asikuzweni kuthuso Khumalo esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi yamashobana. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zonozolo fop into zabodudula so namhlanje kule nhlangano eziningi ezithulalana zizokuchitha konke lokho zithi singumAfrika oyedwa singumuntu oyedwa singumntwana oyedwa. Africa united, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke. Kungabi bikho umuntu ofayo. Induna yimphathi umuntu ofayo. Angeke ukuthi uphethe abantu bebebesa uphetheni. Lokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Uyabona simunye, asibadlululani, ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthwakazi ubulelani loBhengula kaMzilikazi. Uthe ukuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthwakazi.
Singabala abanye, singabala abahlanganeyo, siligazelini, singabala abanye. Ngama Afrika sisonke. Akuna akusazi ukuthi sizobani abantu abanje ngathi. Kona sinalisana lapho. Sizamukuzwa ngamafukazo abafana. Wathenga basazile, wathenga basazile, wathenga basazile.
Langamazwi agcizelelwe ngabe bemele amazwi achiyeneyo kulumbuthano ogoqela labase Nigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethesa eza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini leDeep Sloot, umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Bele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zivuke ezithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo ekwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni, njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphepha ndaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani masakazi beStudio 7. Lini lisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sithi philani, niphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda Moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli kuyathwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register ukuvota. kucho ni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi bese yavota ake kulungiswe lapha kanti sekweze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu be register ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa baye register ukuvota akuzwakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa ukuthi sebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngingabi mude kakhulu
kwistudio 7 niyaphila ninjani basakazi yalibingelela basakazi bami yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela ya hayi siyabonga kakhulu siyabonga izindaba siyabonga izinyosi elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sisilindele izinyosi ngizilindele inyosi ya kuze siphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asila radio lapha manje ya cela lisiphi izinyosi kakhulu siphi inyosi lisiphi indaba ya lisiphi indaba uze siphawule lokho sekuzizisa lathi ezweni lakithi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
balibonani kwistudio 7 salibonani nathanda ukuthi wadala ezimbabwe linanze ebulawayo ngapha sinanzeleleyo kulo mpholisa lowo kuthiwa ozibiza silive lowethu lolu ayeke ababezekha abake behlase bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drillolwe isibhathe isithisi osikisti labo $80 thina siyithanda into enalayenzayo sibe sisibhadalisa i-1,000 pound efine kumbe £2,000 efine yena besithatha i-$60 kumbe $80 kanti indaba yona igazethi i-government ingasigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafine yalokhu ami kangaka lokhu ami kangaka wani sesivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokhuloko siziphe umuntu emzini wakhe siziphe umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe salibonani salibonani badala mna ngithanda kubingelela lonke ku-studio 7 nawe ngithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la eyenzakala kula ikakhulu kulayo abezekho isicela bezama ukuhlasela kudrillolo emaphoyisa edrillolo la ethatha imijova yabantu isiyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngakodize inkalakatha zemali sicela abadala sebelilike linanzelele indawo enjengaleyo sebeyipoti ngabe igovernment isiphawule kawani okuya kufuneka emjoveni kawani sibekwazi ukuthi ufinde yalokho imali engaka ifinde imali engaka kulokuthi siyaphumte imali engabo 100 siyakudlala emuli yakhe sithethe ukuthi imali engabe yakugovernment ngabe ungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifinde yalokhu lalokhu lalokhu ubekwazi ukuthi amacala akho abe yi-4 subhadala $20 ngena kugovernment mna mbona kungcono kakhulu kulokho leke lamapholisi senza intando yakhe so intando yabo
kustudio 7 njani basakaza abahle nabalaleli abahle sokudala sami ungena lami kusehlula namhlanje nje ngingene khulume ngendaba kapresident waseBotswana lo yemutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile igold egcekeni nje lebanjwa ama-airport ezositshela ngokuthi ngama-sanction akula ma-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption umnankagaba atshontshe egcekeni izanu PF iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so lo ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu iZimbabwe mayifadalala ngani bona kukhona inzuzo abayithola laba bantu ngoba akula muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyayibona layo ukuthi iZimbabwe nje ibuswa nge-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani eBotswana ngubani umuntu ongakubusa for 40 years umgaba obuse for 40 years bona eBotswana babe bakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbhalo ongakubusa for 40 years la enjani angeyibusi i-20 years kopha uyaphuma kuphela kuyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president waseBotswana lo into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavuka leliya
linjani studio 7 hayi thina siyaphila besicela ubaba umqondisi moyo ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambanisika ngaphi and njalo abaphambanisanga ngobani lobaloba kasozaqambe abanye uJoshua Nkomo etshiya bona la yena lo muntu kamqambe sibe masi
salibonani studio 7 salibonani lonke nje elisilethela inyuzi ezimnani hayi ngizwile indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthwakazi amakhiwa vele ayifuna ukudivida ukudivida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala kubuye labo onduna okhayisa babekhona lawo abayisekelayo leyo nto kuthiwa ngeyimthwakazi. Ye ngiqiniseke ukuthi kumbi ihistory yangikhutha mina ngikwazi kwakule Rhodesian yasalanda anzange ngilibone balelithi mthwakazi. Hhayi nxa kwakunjalo hhayi ikhozi yabo iyezwakala, kodwa thina abanye asiyisapoti. Sidinga i-United Africa. I-United Africa yesiyifunayo thina without borders. Now kathesi sebesibisele mva abafana bemthwakazi esikhathini sabochaminuka khona na sebesibisela kuchaminuka. How many lokhuzina mangaka ama-descendants kayena lo lokhuzina lo chaminuka mangaki seyebangaki usichaminuka wabanini. Mbona sokulezi zukulezi zukulwane kuphela, so bangasibisele mva thina sithi phambili le-United Africa.
Njani ku-Studio 7 ngithanda ukubingelela bonke abantu idayi siyobonga endawo elisinika zona. Into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi lanoma leyi party sethu sela ukuthi siyivote, asibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole inye impilo e-right. Ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula sokunzima kusaphileke, so asiqiniseleni asiqiniseleni. Lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota lapho sikhiphe leyi party le, ngoba ngeke usilungele singabe lokho esithi bengayenza lokhu sokumele siyesabe sibavotelela noma singathandi. Ambontu ungasisiza lokho.
Sanibona, sanibona ukhozini njani, sibingelele ku-VOA, VOA. Ikwela isitola khona izindaba, sibonge lathu aluphawulo ena.
Ku-Studio 7 injani, basakaza abahle nabalaleli abahle. Asokubudala samungela lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene. Khulume ngendaba ka-President waseBotswana lo, umutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanctions. Ngathi abantu besimakile i-gold egcekeni nje bebanjwa ama-airport engusitshela ukuthi ngama-sanctions. Akula ma-sanctions abulala iZimbabwe la. IZimbabwe ibulawa yi-corruption, umnanga gabatsho nje egcekeni, izana i-PF iyatshontsha egcekeni, abantu bebhekile. Uyabona? So lo ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezela. Ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe iZimbabwe mayifadalala, ngani bona kukhona izuzu abayitholayo laba abantu, ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni, kanti into iyayibona layo ukuthi iZimbabwe kunje ibuswa nge-corruption ngenkani. Uyabona? Ubona kunjani eBotswana ngubani umuntu wangabusa for 40 years? Ngabe ubuse for 40 years? Bona eBotswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years. Umbani ongabusa for 40 years? La enjani angeyibusi i-20 years kwapha? Uyaphuma kuphela kuyangena omunye. Noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lo eyibophe esenzayo. Siyadlula isikhathi sakhe. Akekho right lo president waseBotswana lo. Into ekhuluma kayikho. IZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani, nokungabusa abantu kuhle. Bangayekela lezo zinto omnankagwa ilizwe lami yavuka lenye.
Hayi siyabonga Zulukandaba, lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Njalo lingathuki, lisebenzise amabala ahloniphekayo. Siyalibonga. Akwezemelika, lanxa umnotho welizwe leMelika usiya nganqele, imisebenzi iqhubeka isiba miningi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 372,000, edalwe ngenyanga kaNhlangula. Lanxa kunjalo, iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho welemelika.
Cha msakazi angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ngenile hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlube ezingathi zinenganyana mpela ukuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni elekhono lokuthi alungise amanyala la sesiwabona sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizoba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha mbona ngathi impilo isuka ibanzima ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent ukukhwela kokudla sokuthiya abantu abaningi bengela ndawo zokuhlala sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisi ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi angibuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into sokukhwela intengo yezinto abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu kodwa ungananzelela-ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka singanikeza isibonelo sezinto ezinjengamarenti iminyaka elishumi edlulileyo amarenti akhuphuka mpela phose ngingathi nge-50% into nje bezivele singamanga kahle bezime manzonzo ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo kwakhuphuka nokunye bekuyinto nje evele khona bona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy kanti ke amafutha lawo futhi asezikuthi lokhu kube west kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje ungananzelela nje vele kukhona nje uthinto obelukhona obelivele lisenzakala amafutha engakakhweli njalo kangiboni ukuthi lento kuzoba ngcono. Asambe phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe ipassport yakhe South Africa. Hayi asazi kumbe iphinde yatholakala yini kodwa ke hayi simfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo.